Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo. Kanti kubangelwa yini ukuthi izisebenzi zingatshengiseli ngobunene?
Nxa ukhonona usuka ke ubusunikwa ke amagama.
Ugatsha lwezimstats soluthule incazelo yodaba lwamanani esensus aveza ukuba kule ndawo ematobo okuhlala abesilisa kuphela kungela ngitsholo yedwa owesifazane.
Kukhona ukuthamanzi inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu isizwe society zange sazinika umlando wokuthi senze into kesijala ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring.
Kambe umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na?
Ye ngoba yibo abathwele, yibo abaphethe ikhulu nxa kulamabhanga inkinga ikubo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo. Lanxa izisebenzi phose zonke zivumelana ukuthi iholo liphansi kakhulu, inani labatshengiseleyo alihambelani labakhononayo. Kwamanye amazwe ukutshengisela kusekelwa izisebenzi phose zonke okwenza kube indlela ebalulekileyo yokulungisisa udaba lweholo. Kodwa eZimbabwe kukhanya kungasebenzi. Inkokheli yezisebenzi yayithe amalanga adluleyo amabili abe yikuqala nje kohlelo lokutshengisela olubanzi. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya kuza kuba nzima ukuthi izisebenzi zitshengisele njengoba zimadolo nzima ngalolu daba. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube endawonye lowezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe uhlangana lezisebenzi ngomvulo kukhulunyiswana udaba lweholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwehlulayo kudaba lokutshengisela.
Okokuqala kungaba indaba yokwesaba, indaba yokwesaba ukugunyulwa emsebenzini, ngoba phela ngabantu abasebenzela uhulumende kubalulake. Okunye ke yikho kuvele kukhona phakathi kwelizwe ukuthi nxa ukhonona usuka ke ubusunikwa ke amagama kuthi ungaba ngumuntu omelela abanye abantu abangaphandle kwamazwe. So kusuke kube indaba ke engenisa ezombangazwe ukuthi labo ke abakhala la umsebenzi ngabalwisana lebandla elibusayo njalo bethunywa ngabantu bangaphandle kwelizwe kumbe sebethunyiwe ngabe opposition kwebezombangazwe. Kusuke kwethuse abaningi ngokuthi kwele Zimbabwe nxa unganikwa ke igama lokuthi ungumuntu ke olwisana lebandla elibusayo kumbe njalo ungumuntu we-opposition kumbe njalo ukhuluma umelele i-opposition, kunengi ke okungakwehlela. Abaningi bayakwazi ukuthi ungehlela kuyini kuba kusuka kwesabise kunkokheli ke ezithize ke kulabo abasebenza kokhulumende. Kati ke okunye kubangelwa yi-policy nxa kubuya ke kuqhatshweni ngoba phela uvele uhulumende udonsa ke kuma structures ebandla elibusayo so kuba labanengi ke abalozwelo ke lo uhulumende kube ngabantu abebandla elibusayo kuba nzima ke ukuthi bekhalale umsebenzi ngokuthi babe sebebona ngani thakona ke sebehambisela phambili ke injongo yalabo abaphikisana lohulumende kozombangazwe so kuzaba nzima ke kwabathize ke abasebenza kuhulumende ukuthi bale umsebenzi kodwa ke abanengi hayi kukhanya ke kulukhuni abanye siyakwazi njalo ukuthi bathe besuke emsebenzini sababona sebengama members of parliament sebengama deputy ministers so babe vele bekuma structures ke uhlangothi ke olubusayo kumbe ibandla elibusayo so kuba nzima ukuthi bebonakale ke bengani bayaphikisana kumbe bayalwa lo hulumende
akula inenye indlela engasetshenziswa
nxa sikhangela nje indlela kumbe singathi ama esingakubiza ngesilungu sithi ama struggles kumbe ukulwa kumbe ukuzama ukuthola okufunakalayo kuzisebenzi kuqala ke ngokukhulumisana nxa sekwehlule ukukhulumisana kujwayelekile kuyazakala njalo kusemthethweni ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi umthetho obususitsho ukuthi bengenza njani ukuthi beyale umsebenzi okusemthethweni benika ke inotice ekwanileyo bezama njalo ukuthi kulandele ke ivoti ke efunakalayo kudingakala ukuthi bangaka bavumelana lakho so indaba yokuyekela umsebenzi isibanjwa engani into embi kumbe ngesilungu singathi a criminal issue kumbe into ebulalisayo kumbe into echayisayo kanti ke emthethweni ke indaba ye strike kumbe ukwala umsebenzi ikhona emthethweni yavunyelwa
umnumzana Jafet Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu uhulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats solwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani esensus aveza ukuba kuwa 20 emadobo kuhlala abesilisa kuphela njalo akula ngitsholo yedwa wesifazane kulabanye abasele bekhuza umhlola kuli viki kulandela ukwethulwa kwempumela yesensus enziwe yilolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula eveza ukuthi ewadini le kusemizini yezinsizwa kuphela abanye bebesithi lawa ngamanga aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene kodwa kungcazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu ukuthi uward 20 kusemaplazini lapho abafuyi abavela kwezinye indawo abalagisa khona izifuyo zabo ithi abesilisa abahlala kulindawo bangamachumi ayisitya kalombili lanhlano 85 njalo kabagqilanga kulindawo kusensus ka 2012 iZimstats ithi kuli ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazane abalichumi lanhlanu kuphela 15 uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda ohlala emadobo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho olwedluleyo kuliwadi
uward 20 wakreatwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba kwamgwaqo wekhezi so iwadi yakhona ayifani labo ward 23 labo ward 24 nabo wa 25 owa 25 bangapha komthwakazi kule bantu abaningi kakhulu futhi ayifani labo wa 16 wa 17 okungamakhaya so kusemaplazini nje kusemlageni imizi yakho nambona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngingacala ngicabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakho into egaga futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emlageni abekusinkomo ngoba abanikazi bamaplazi lawo bahlala kobulawayo abanye bahlala eGwanda kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa kuvotwa abantu abangani ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibe sesiqathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu
ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi
yokuthi sikubambe khonoko sikubambisise bese kusithi ngokhetho saleliswe ukukhangela-ke bese sibone ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka sikuzamele ukuthi-ke kuzasinceda thina ngaze si-analyza ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe sokutholakaliso kunabanye abantu amanumber sefika ku-500 kuzasinceda khonokho ngoba leyo wadi sibili liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gagaga imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu kusensasi lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMat South kuzokuthi iMat North
kukhona ukuchamans inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba ukuthi kumonithwe indlela ye-census so nxa sokuphume kwabanje lanxa siza khonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa-ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathebeleni ne-South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi
lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda isakhamuzi seMadobo Gambe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na. Abanye basale bezibuza lombuzo izolo ngemva kokwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm fiscal review and supplementary budget. Umbiko kaNcube awemukelekwanga ngabaningi ngoba amacebo awethuleyo akhanya engasoze athuthukise umnotho lakancinci. UNcube uvumile ukuthi umnotho welizwe uya nganqele esithi lokhu kubangelwe yikunganga kuhle kwezulu lempi yakwele Ukraine leRussia. Sixoxele ngcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hachi kukhanya vele akula into eguqukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uyehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngokwemali eyezimbabwe yalapha i-budget yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu ukukhuluma ngama-external factors intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe kodwa akatsho wena ukuthi ufuna ukulungisisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa ye singathi khona akwenzanga lutho ibhajethi yakhe abaphathanga lutho oluqhakathekisa imali engena esikhwameni sabantu disposable income.
Sike sezwa abanye abacubungula izenotho bephuma emsakazweni weZBC besithi bona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube zonke ngazi yalandelwa kuhle ngaze yaphumelela udubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na
uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yiunitary government uhulumende osebenza esuka egatsheni lolodwa ama minister ama security courts labanye laba baqhatshwa nguhulumende basebenza bephansi kwemthunzi we-executive presidency, executive authority. Kuchu kuthi konke okukhulunywa ku-cabinet eZimbabwe, lokho okukhulunywa ku-politburo yeZANU-PF, kufanele kwenziwe ngama-instructions okahulumende obusayo weZANU-PF. So akusilo qiniso ukuthi ingaye kuthiwa okuqoqwa okwenziwa ozomnotho nguNcube kuyalandelwa. Kufanele kulandelwe ngoba sile executive president yumsebenzi we cabinet ikamnangakwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona kuphinde kube labo Joram Gumbo labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation yama policies lelo asoqemiso kutshengisa nje ukuthi i executive government esilayo o executive authority le cabinet yakhona le ruling party bayehluleka uku implementa lokho ukuthi babe besithi khona uzibani ubani ngayo uyenza lokhu ye
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Ngoba manje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi eyezesa isiyandelwe okukuthi ayisoze yenelise ukusuthisa uzulu lamankampani. Leli phephandaba lithi kulamankampani amaningi asevule imigodi lawonala avele ekhona asefuna amandla kagetsi amaningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi abayisithupha abafe engozini yemota emgwaqweni osuka eRusape usiya eNyanga. Leli phephandaba lithi iroli ilithwele abantu abalithumi lasithupha yadubuka ivili yagenquka kwafa abantu abayisithupha kwalimala abayithoba munembili abanye babo kakhulu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi livuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho likhona okhulumayo ngomkhosi Mathanda sesentshureni akho ke ngokuzalwa ngiseGwande alisuphi anti ke ngibe nesitolo lami kubo kifutube lapha labo njengamiri ngomo kuba sala lami ke limbaleli kodwa amahawu kanti kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho lokho ikhahlelile ezinangeni ngiphosela ikhahlelile ezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa liyabakhuluma abantu kuba ukukhula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamaChina amaChina nola aza sibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esiyibonile asebenza aphandle lokho bese moshela izinto inizwe liyaphela lokho elikhonolezwa eChina kancane kancane la xotsha abelungu waxotsha abelungu iZNPF wathi akabafuni ngofuna ukuzivusa kodwa ngathi sesiyabona nangu world sesisibuswa ngesinye isizwe samaChina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesa ondaba wakho right yabo eChina ndaba akho right
imali ukuba basiphathele ilizwe, basithathela and yonke into ingaphotha iba kulawo into ezesilungile thina singabantwana basezini. Ngiyabonga ngithokoze umuntu, ngicela inkodi yami leya.
Injani bafakele ukuthi ndiyabingelela omsebenzi enzela ngabo elisenzelayo ntokezo. Mina ngifuna ukukhuluma ngoJonathan Moyo. Jonathan Moyo uhlezi khona leKenya kodwa ulandisa izindaba zeZimbabwe. Funani ku-TPC Jonathan, funani ngama-structures ethu abe sengena nthi vele ngumdilizi abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize 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 edilize. Yini umsebenzi kaJonathan Moyo? Cela astope iziyakhe lekhona, stop i-nonsense. Thina umthetho umlandelayo siyamazi. Stop it Jonathan, yekela khona ukukhulumayo.
Sanibonani, sanibonani lonke i-TPC eZimbabwe. Hayi, mina engikubongelayo amadamu lawa angaphumelela ayakhiwayo, ngibona kaze kuyinto enhle kakhulu ngoba amanzi wawona eqhakathekile ukwenzelawo yonke into lonke kuzoyakha amathayini anxa ibhadalwe ngani, bebengabhadalwa ngamaplazi, bebengabhadalwa ngedayamond, bebengabhadalwa ngegolide. Ngicabanga ukuthi kungumbono omlulu kakhulu. If kungu-president omnangagwa kumbe la mnangagwa labawafaka nama-cabinet yakhe kuyinto enhle. Ukubongela lokhu ayisho ukuthi aphathizane, kodwa ikubongela into eza ebantwini beZimbabwe, because ukuthi kwenziwe ngubani akutsho lutho, ngoba amaphathi onke ngicabanga ukuthi alamagama ozanu zakho MRT maningindlela amathatho, kodwa ngingakuthengela abantu into enjalo eyinto enhle kakhulu. Ngakubongela mina ngazalanende bakuo ukuthi kubhadalwe ngani akuthiwa akutho lutho, ngoba kufanele vele ikhona ma imali ingekho ubhadala khona kumbe izindlovu bezinkomo kumbe ngamaplazi because amanzi yaphili and amachina fast wonele iphalamende lakhe eHarare ukuhle konke lokho. Kanti ngokwazi ukuthi akula muntu ozophila fo ever, akula muntu ozophila fo ever, sibezeleni one day uNkulunkulu uzokwenza. Njengabe lungu mabefaka ngoku yaphila bayisiphilente kodwa abasayiphathanga, so nabo angizami bazophuma ilanga labo lingafiki alingafikishiwe. Siyabonga, siyabonga singazenza ngiyakubongela lokho, kodwa ngimlandelezayo.
Injani Studio 7 hapha ngapha thina eBulawayo ngapha? Hayi kungcono konoko ezodla kudwangu, hayi singcono kuphile. Hayi asakubona ethawuni, emathawuni asakubona, sizele emakhaya komtoko le. Hayi lapha eBulawayo hayi akula lutho, sizuza komtoko lapho kunabantwana abachayiweyo. Hayi eBulawayo hayi
gula phosiyana kule mbakaphathi lokuti Beatrice Mthethwa yokuthi njamnalimu wakathi kabisa sana bakuzethu iwakahamba kake ngomntwana abisinto enjal ikhatha likamolaudi yayinoni yaZimbabwe nanka-constitution yayinoni yaZimbabwe ivelekakanyanya kubantu ba-okokonke wonke uyimaniki zaloko kutila especially amakane abuso ayikhona kuli bawo bali mungoma mphathi yaZANU-PF otonteke olomatonteke zakutyeni mapureshara izabiyeni abakayofa basuka kalete bazanu kambo bantaba balabhadalwa umbwanziba nawawuma nawajeya muntu nawatukila kutyeni uzima shako babhadala babobo cakwete mupulisa uyo kananga majors uyo vatongi yako tegwa vakapanga mulandu vakapanga chitete vakasungirwa kuri avakajeya mutete yazuva upepe kuyanga madombo vakamana muti 08 vakamana kuj wavantu anduwo hurumende uri kuto asi tahope uri muj makanenga yayo but kuti wambura mavala mavi kupera opposition here uyo yofita muj muvoneini wakatiwa kupegwa iberi biovei jobs kutegwa atongi akazwa kunganda yakwe yakachira nkamanga vava kakofonina majors kuti utonga nkanire kuti mfana na musimbi utakenge tekumupa mwenya jobs delega jariri dwenga mwenye obu kampeina. So Jobs kata chipigiri mlandu wa uchi waka tida bianipe watu jira kutegwa apule mwenye wa uchi kampeina beta jariwe mane tukuma nengenenge sizoko imunga wa hilo yiga delega kanya kuma opposition pepe kuma upati itongo ni mwambi ni mandu basi mbalo kwa
kwa kwa kwa kustukio sefe ni vela mika no hato kushaba mna mtani nito yi hoto wa jenita mkubi na hina mkati inda wa dela chombo ucho rata mmeya kaka kia nile siyatrela siyatrela uhiwa basi ula le lizwe lapha belihambisana nabomgabo besezimthetho yabo labo ayipha laboposa namhlanje uyakhuluma ungubayo is nothing Zimbabwe politics yikho kusathinde lapha kuyachekho. Akusabanga ukuthi ma engafuni ukuzinengela ukubuya kuZANU-PF ngokusebenzisa igabo ibizwe le-CCC. CCC yinto yabantu, akula nto azoyenza. Zonke lezi zinto azikhulumayo akula muntu ozomlandela engubani.
Studio 7, Good Night Studio 7, nindani na? Hayi kulungile, hayi inkosi. Lawke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti ehlolisisa ngokwenzakala nyakenye lapho abalandeli bowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abangena ngamandla edalele The House ikhangelelwe ukuqhubeka phambili ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi uTrump useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Siqoxelo landela izombusazo elemelika umnumzana Tifa Wajapi Pango Dube saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Trump.
Kusuke kukhona impawu wazikhangela wazibona ukuthi ngalokho akubonayo njalo ngalokho aku-analyze akubonayo ubona elethuba elikhulu kakhulu elokuthi engabe yenqobe ngoba sesike sababona abanye abathi besuke benqotshiwe bahambele unomphela bengaphindi futhi bephenduke. Kodwa ke yena impawu zakhe azitshengisayo utshengisela sobala ukuthi uyabona ukuthi usaselalo ithuba lokuthi mhlawumbe zikhona izinto asengazilungise ezingenza ukuthi abuye anqobe njalo.
Ubona ungani engaba lula yini ukuthi anqotshwe ngumongameli Joe Biden?
Uyabe esele chance enkulu kakhulu engenza ukuthi abuye angene njalo abe ngumongameli weMelika. Ikakhulukazi nxa sithi siyakhangela inkulumo zakhe aqina ngazo kulamalanga nxa sithi silalela ama interviews akhe. Ukhuluma kakhulu ngodaba lokuthi yena ngabe ukuthi yena nguye wayekhona ngabe impi le yase Russia le Ukraine ngabe ayikho ngoba uyaze yathi ukuthi iziningi izimpi athi yena ngesikhathi sakhe sasekhona ezazihlongozwe ezazifakwe ngabe zabe khona kodwa ke ngendlela aphatha ngayo wenza ama diplomatic ways ezokuthi kweneliseke ukuthi akugweme lokuthi izimpi lezo noma babe khona abanye babezishushumbiza ukuthi zibe khona kodwa ekugcineni kwagcina kungasabanga le impi ngesikhathi sakhe ekhona yingakho ngibona ngathi ikakhulukazi impi ye Ukraine le Russia isingambeka engcupheni enkulu kakhulu kakhulu ukuthi sengaba sezingeni elikhulu lokuthi sengabuya awine ikakhulukazi nxa sikhangela indlela uJoe Biden ayewaphatha udaba lwase-Ukraine ye-Russia uyewaluphatha ngendlela ebudedengu ocine busenza ukuthi impilo iqhubekele phambili lokhu ingapheli kodwa-ke kuloko kusiba lo mfutho omningi olokusenzakala abantu kulamalanga akusela muntu osafuna ukubona impi iqhubekela phambili abantu bafuna ukuthula abantu bafuna ipeace ngakho ngaleyo ndlela ngibona kusiba lamathuba amaningi ukuthi abantu sebengagcina besupporta umnumzana uDonald Trump besenzela khona ukuthi kube i-counter attack yokuthi kube le ndlela yokuthi kutholakale isombululo esingenza ukuthi impi yase-Russia le-Ukraine iphele nxa kukuthi lakhona ingabe kukuthi ngaleso sikhathi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho iyabe ilokhu isasekhona
umnumzana Difa wajabha ibhango Dube ngolandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalulutshwana kakhulu abatshengiselayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela viki elithukela ngoChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com